Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 8 lwezi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa uMinister of Finance engayilandela imbono lana izenza ukuthi ukhulumende wethu aphakane, but nxa ngaso izayilahla phansi, that means ukuthi it's a no-go area, siyindawo ngoba thina sizukuthi ubaba lwana imbono yakhe yimbono emihle eletha ozayenza ukuthi lomkhono musukume.
Iningi labantu kade lisemhlanganweni wakobulawayo ukuhlaziya i-budget bathi iZimbabwe ingangcono iyekele ukusebenzisa imali yohlobo lwe-bond.
Umgwaqo lokho osuka eNkankanda usiya i-Bedbridge udlula ngeTrade. Umgwaqo lowo bathi wona kawulungelanga ukuthi izimoto zihambe. Kathesi kube kuyitara, kathesi seyi-death roads.
Izakhamizi zeChipinge zikhala ngokonakala komgwaqo kulindawo lapho bekhuluma ngokungxoxo ebiqondiswa ngabe Studio 7 imanyene labe Media Center enzelwe eChipinge lamhlanje. Abenhlanganiso zeMelika abayabona ukhetho luqutshwa eZimbabwe ngontulikazi abe International Republican Institute labe National Democratic Institute bahlale phansi lamhlanje behlaziya uphenyo phezu kwalolu khetho. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Emhlanganweni wakobulawayo ukuhlaziya uluhlu lwendleko kakhulumende omnyaka ozayo i-budget ka-2019, iningi labantu lithi iZimbabwe ingabe ichiyane lokusebenzisa i-bond note ngoba kalincedi. Emhlanganweni munye umphathintambo ogatsha lwemali uProfessor Mthuli Ncube uthi usenikeze imvumo yokuthengwa lula kwamanye amazwe kwempahla esetshenziswa ngabesifazane nxa besesikhathini yama-sanitary wear kungela mbadalo yemithelo yejuthi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Lokhu kuphume emhlanganweni wokuthapha imbono kaZulu lapho kuqoqwa uluhlu lwendleko kahulumende i-budget yomnyaka ozayo kobulawayo phansi kwendikimba ethi enhancing efforts towards stabilizing the macroeconomic environment for inclusive socio-economic development. Okuthokozise omama yenkulumo kamphathintambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube lapho ephendula imibuzo evele kubomama ngemizamo eqondane lokutholiswa impahla yokusebenzisa bese sikhathini eyama-sanitary wear. Uncube uphendule ethi usekufake ehlelweni lwakhe ukuthi limpahla ingabhadaliswa umthelo wejuthi ekungeneni elizweni. Umphathintambo ogatsha lwendaba zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi balemukela ngenjabulo lelinyathela.
Lapha sikhuluma ngama-sanitary pads akumelanga ukuthi siyangenyuka into eyenzakalayo. Ye, into eyenzakalayo and sicela ukuthi abantu bakuzwisise bakusapote. Mina njengominista wabomama le iprogramu ngiyayisapota ngiyona lukwazi ukuthi wemama esibedilayo sekwakhuluma ngakho.
Unkosikazi Priscilla Misi Hayirambu Imushonga osele sikhathi elisa ngelungelo labesifazana leli laye uthi uya kujabulela kodwa waphanga wathi kuningi okusamele kwenziwe ukuze kufezeke.
Isimele sikukhangele khathesi ukuthi manxabe sithi bazalungisa into yesanitary wear bachona. Kule nto ethiwa yinye sikhiwa zero rating. Kusithi ukuthi siyabe sikhipha i-VAT, i-value added tax, but also siyabe sikhipha i-duty kusanitary wear. So manxa sikhiphile i-duty kusanitary wear, it means ukuthi iyabe sithengeka ilula. But kuyabe sekusenza lapho ukuthi uhulumende nxa efuna ukuthi ayathola i-sanitary wear, uyahamba ayenika ezikoleni. Imali yakhe ayikhiphayo ukuyithenga iyabe ngikuthanda ngoba kade ngihlupha khathesi balanxa silabangani kade befuna ukuthi basincedise.
Unkosikazi Mildred Dube ongusenator uphathe udaba lokuphungulwa kwemithelo yamakhampani aqhatsha abantu abaphila lobugoga.
Nxa uMinister of Finance engayilandela imbono lana izenza ukuthi uhulumende wethu aphakame. But nxa ngaso izayilahla phansi, that means ukuthi it's no goer yasindawo. Ngoba thina sizokuthi ubaba lwana imbono yakhe yimbono emihle eletha ozayenza ukuthi lomkhono musukume. Ngoba nxa sesikwalisa ukuthi khona khona sesisukumisa umkhonomi, yikho sokuzaba lokuqhatshwa kwabantwana kuma-companies. Ngoba kukuthi khona i-company ukuze ingathethwa, kumbe i-government ukuthi bayipay something lapho ukuthi nxa ithethwa umuntu imfake emsebenzini.
Elinye ilunga lephalamende unkosikazi Meliwe Phuthi uthi okuqakathekileyo ukuthi uhulumende avule amafekithali abantu bathole imisebenzi.
Kule kuqale kuhulumende kasivulela amankampani lawa avaliweyo ama-industry asebenze, wonke umuntu asebenze. Ngibona ingani asike sibe khona isidingo sokuthi umuntu afune ukufidwa yena lento yokwenza.
Iningi labakade besemhlanganweni lo belikhuthaza ukuthi i-bond note lihle liyekele ukusetshenziswa ngoba kuyilo elidala inkinga eziningi elizweni. Kodwa ke usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe uDr John Mangutsika uthi yena ibond note aliyindawo njalo lilokhe lilingana ledola leMelika. Uqhubeke ethi uhlupho elizweni akusilo ibond note kodwa ukuthi kule mihlobo yemali eminingi elizweni esebantwini njalo abantu baqhubeka befuna ukuthenga njalo nje. Uthi nxa abantu bengafunda ukuzithinta ekuthengeni kulakho ukwehlisa umthalo kuhulumende. Engena edabeni lwezimota zamalunga edale lephalamende uProfessor Ncube uthe lokho kuzenzakala ngesikhathi njalo kuzabonakala uhlelo olufaneleyo ukuthi bezithole lezi zimota. Amalunga edale athe wona imota ayazifuna ngoba ziqakathekile ekuqhubeni umsebenzi wabo. Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Izakhamizi zeChecheche eChipinge zikhala ngodubo lokungalungiswa kwamgwaqo osuka eThanganda usiya eChiretsi osubangele ingozi zomgwaqo eziningi. Iningi lezakhamizi lezi ebisemhlanganweni oqoqwe ngabomsakazo weVOA Studio 7 bemanyenela beMedia Center ngoncedo lwesigodlo someli weMelika eZimbabwe endaweni yamavinkileni aweChecheche Growth Point. Izakhamizi zalumango bezikhala ngalumgwaqo ukuthi awusahambeki. Lolu dubo zithi lubangwelwe la isinqumo sikahulumende sokwalisa ukusetshenziswa kweboloho leBechnaf Bridge ngabezimota ezinkulu ezithwala impahla. Asizweni esinye sezakhamizi zeChipinge South umnumzana George Zirima egcizelela udaba lodubo lomgwaqo lo.
Ukukhuluma lapha kokukhuluma ngomgwaqo. Umgwaqo lo kusuka eNkangala usiya eBedbridge udlula ngeTrade. Umgwaqo lo bathi wona kawulungelanga ukuthi izimoto zikambe. Kathesi kube kuyitsala, kathesi seyi-death road. So ukuhamba kwezimota sisuka khonapha Checheche sisiya eTrade kukhanya nani kulezinye indawo ezikhanya ngani imota ziyenza ama-accident eziningi. Khonokho kubangelwa ngokuthi khona sekulama-pothole. Okunye sekugredwe umgwaqo naloo sekugredwe ithala leyana ebekhona seyi-dust road. So sokusuka kusithi i-politics zibamba khonapho, abamakampani babamba khonapho. Sile kampani eyithiwa yona i-green fuel ikhanya ilamaroli lawana athwala inzibe. So ukhanya ngani abantu bayakhonona ngokuthi khona izimota zinezala zinkulu kakhulu. So zihamba emgwaqweni wona lwana zikhanya ngani yizo ezibangela ukuthi imgwaqo leyana iphambaniseka kwemgwaqo.
Aloke ngumnumzana George Zirimi isakhamuzi seChipinge South ekhuluma emhlanganweni owe town hall oqoqwe ngabomsakazo weVOA Studio 7 bemanyene labe Media Center ngoncedo lwesigodlo someli weMelika eZimbabwe.
ayo ngali nyanga kalwezi umsakazo wakho owe VOA umanyane labe media center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge ngolwesine mhlaka 8 lwezi, Mutoko mhlaka 15 lwezi, Harare mhlaka 21 lwezi, Gwanda mhlaka 26 lwezi, Lupane mhlaka 28 lwezi, Sicine ngakontutu ziyathunga, Kobulawayo mhlaka 30 lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhutshwa yileli thuba.
Abenhlanganiso zeMelika abayabona ukhetho luqutshwa eZimbabwe ngontulikazi abeInternational Republican Institute labeNational Democratic Institute bahlale phansi lamhlanje behlaziya uphenyo olwenziwa ngabenhlanganiso yeZimbabwe International Election Observer Mission ngalolu khetho edolobheni leWashington DC khonapha eMelika lamhlanje. Okwenyanga izikhombisa ezedluleyo abe-ZIEOM bebehlolisisa ukuthi lolu khetho lungabe lwaqutshwa ngokukhululekileyo na. Intatheli zindaba e-Studio 7 uNtungameli Nkomo ubesemhlanganweni lo. Ukhona nje kathesila sizaxoxa laye ngodaba lolu. Ntungameli, ngiyakwamukela.
Ngiyabonga ngwe.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhambe njani emhlanganweni lo?
Emhlanganweni lo Chris uzakhumbula ukubana abe inhlanganiso zombili vethula ugwalo lwabo ngabakunanzelelayo kulolu khetho ngendlela olwaqhutshwa ngayo kuze kuyefika kumpumela yalo ba conclude abaphetha bona ukubana yebo kukhona babukhona ububelo kundlela lolukhetho olwenziwa ngayo nxa kuqathaniswa lesikhathini esedlule. Kodwa kukhona okunenge okuhluphayo. Yikho ke ekade bekugcizelela lamhlanje bekulo ambassador Johnny Carson oyekuqula lenhlanganiso zombili lelabalibiza bethi Zimbabwe International Election Observation Mission. Ubekhuluma yena ngokuthi kunenge okumele kulungisizwe. Ukhulume ngodlakela ukubulawa kwabantu ngamasosha, wathi le into engamelanga iphinde ibuye yenzeke njalo. Ukhulume ngokwethuselwa kwabantu okwakusenzakala lanxa nje kwakungasabalalanga kwakulobubelo. Kodwa udaba olukhulu akhulume ngalo ludaba lokungenela kwebutho kwezombusazwe. Uthe leyo yinto uMongameli Emmerson Mnangagwa amele ayilungisise ayenqabele njalo ngoba lapho okungenela khona ibutho embusweni wentando yeningi elombuso usuke ube ngowe ngwamasoja athi owentando yabantu esingathi democracy. Ukhulume njalo commission yeZEC uthe yayisilela kakhulu esingathi in terms of capacity ekubeni le siqwanga lolwazi lekhono lokuqhuba umsebenzi ngendlela la uthe hayi kumele iqiniswe ilungiswe njalo ukuze iqhube umsebenzi ngendlela eyiyo.
Manje ngemva kuphenyo lolu bathi bona kwenziweni?
Ukhona okhulumileyo njalo owaleliqula kuthiwa nguLarry Gerber bathe manengi amanyathelo abawathathayo. Uzakhumbula kule by-election ebuyayo mhlaka 24 eMutoko kulinyanga bathe bazathumela iqula ukubana liyebona ukuthi lolu khetho luqhutshwa njani. Bathe sebezaphatheka kuma by-elections ukuze babone ukubana ukuthi ama-recommendations abaphuma lawo ngemva kokhetho lusanda kwedlula ayalandelwa na kuba lobuvelo yini. Ngamanye amanyathelo asebewathethe kodwa bathi hayi bazaqhubeka belukhangela udaba lweZimbabwe belukhangelela eduze sivili ngelihlo lokhozi.
Manje bakhulumile yini ukubana khonokhu abakusolayo kuzasetshenziswa kudaba lwama-sanctions?
Hayi gabachongo ukuthi kungasetshenziswa kudaba lama sanctions kodwa uCarson yena simbuzile ngendaba yama sanctions yona leyo ukuthi udaba lolu isiphathamandla zika hulumende zilokhu zikhala ngokuthi ilizwe kaliphambili ngendaba yama sanctions kodwa njengeziphathamandla zeMelika ezinengi uambassador Johnny Carson uthe yena akulanto enjalo izijeziso lezi iziqondiswe ebantwini thize bezanu PF kaziqondiswanga kuZulu wonke weZimbabwe jikelele kumbe kulizwe leZimbabwe.
Hayi siyabonga Ntungameli lo ke nguNtungameli Nkomo intathele zindaba yeStudio 7 obesemhlanganweni wenhlanganiso zeMelika ezayabona ukhetho luqutshwa eZimbabwe ngontulikazi abe International Republican Institute kunye labe National Democratic Institute kade belomhlangano ke lamhlanje behlaziya lokhu abakubonayo. Alingakhohlwa uhlelo Live Talk lamhlanje okuhlelo oluphathelane lendaba zabesifazane asihluzeni bomama lapho isikhangela udaba lwebudget oluphathwe kabanzi emhlanganweni oyenzelwe kobulawayo lamhlanje siyazi njalo ukubana imhlangano efanayo iyenziwa elizweni lonke jikelele. Thumelani text message unombolo ezithi 001 202 465 0318 ze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe omhlaba ibheke ngeso lokhozi impumela yokhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lakwelemelika lele Senate lapho ibandla lamademocrats eselinqobile lathola izikhundla eziningi kwedlula ibandla likamongameli Donald Trump elama Republicans. Isiphathamandla senkonzo ye-Presbyterian Church kwele Cameroon sifike ukuba izifundo ezingamachumi ayisikhombisa lathoba munwemunye i-79 ezithunjwe esikolweni esisesabelweni se-Bamenda lomphathisikolo wazo ngomvulo zikhululwe lamhlanje. Iziphathamandla zesigabeni seCalifornia khona phaya eMelika zibika ukuba sezisazi igama lomunye ovuke ubhova wadubula abantu abalithumi lambili bafa endaweni yokuzilibazisa izolo ntambama njengoba ngaleso sikhathi ubengelasithupha. Igama lakhe nguIan David Long omhlophe obeleminyaka engamachumi amabili lathoba minwembili i-28. Usomlomo edalela ePhalamende umnumzana Jacob Mudenda usekhuthaze kwethulela izigwebo amalunga edalela ePhalamende aqeda phose ihlandla labo lonke eleminyaka emihlanu bengakhulumanga lutho edalela ePhalamende. Umdenda uthi lokhu kuzakhuthaza amalunga edale ukuthi aphatheke ekuthuthukiseni izigaba zawo. Kuminyaka edluleyo ugwalondaba lwedale lePhalamende iHansard luhlala lusethula amagama amalunga aqeda iminyaka emihlanu engakhulumanga lutho ngisho kodwa eholiswa imali yama allowance okuya edale. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Maxim Kandla owalwa impi yenkululeko endawonye lomnumzana Bednico Bebe owayengummeli wenkayi North edale lePhalamende onguye osungula lingxoxo.
ukukhuluma laphana ke parliament awukho ngusuku umukhuluma kwecampaign njengomuntu ocampaign nayo kusuku umuchaya islogan hayi kuyabe kulento eliyabe liyikhuluma emqoka okuyafuzwa ukuthi lawo ufake imfijo ukuthi bona hayi nemfijo enje lapha mina ngidika kube nje kakube nje so zafuta abanye abantu abanjalo imfijo uyabe engalayo nxa engalayo imfijo kuba nzima ukuthi asukume kuphela akhulume parliament futhi ukuthi abanye uyahlala iminyaka izi uzuphe izi 35 years engakhulumanga omunye ke njalo uyaphonga ubhalelwa lokho kuthiwa yi-maiden speech afike ayibale ngoba yiyo evunyelwayo ukuthi nxa udebate ephalamente uyibale ungakhohlwa ukuthi ephalamente ovunyelwa khona ukubala yikuthi nxa udebate ephalamente kumbe nxa unguminista unika i-ministerial statement yikho lapho ovunyelwa khona ukuthi ubale otherwise nxa udebate ephalamente kufanele ukuthi lanxa ubhale phansi into oyibhale ufanele ube yazi ngekhadi ukwanisa ukuyikhuluma ungayifundi kumbekuthi ungayibali ephepheni lapho ubhale khona so izinto okunjalo kuyaphica abantu abaningi ngenxa sebengena ephalamente
ya mnumzana mkandla wena njengomuntu ovotayo ukuthatha njani ukuthi uzwe kuthiwa umuntu omvoteleyo ufike wahlala 5 years engakhulumi lutho
kuba kuhlungu kakhulu and then ubhebhe lapha uvula abantu amehlo lendlebe lokuthatha i-decision engathathwa kusasa iqiniso elipheleleyo siyahlupheka sibili ukuthi umuntu uyabuya ekhampeni kukhampenelwa lapho esehluleka khona abe ekhampenelwa ngu-campaigning manager wakhe u-chief elections agent yena ukuthi vele ezikhulumile nebantwini kakwazi uyalungiselwa ne-program basuke abantu laba behlala e-parliament 5 years besebenzisa izimota zona zana abaziphiwayo balanda zona yikho ubona bephonga uvotelwa nje beqamele leyo phathi kuphela ababe bebona ingazani ila abantu laleyo phathi leyo abantu bangikhona upresident wakhona ngabamazi kuzokuza yena ngokwakhe yena u-MP yena lowo kumbe ngabe ngukhansela kuyafanana ngabaziwa kodwa baza kuyafakwa nje kuphela khona laphana ngenxa yephathi ibizo lephathi i-capability yomuntu yona leyo ingekho siyahlupheka ngama-report back ukuthi khona umuntu ezoreporta back ku-constituency ukuthi sevele parliament ukhulumeni uhambiseni wenzeni kukhulunywane eparliament
kodwa mnumzana bhebhe siyabona ukuthi bakhona abanye uthi nxa umbona uzacabangela ukuthi ngumuntu ongasukuma sibile edalela eparlamenti akhulume ehlale ekhuluma abantu abafana labo Jonathan Moyo esizwa kuthiwa laye waqeda isikhathi sibile engakhulumi lutho kanti kuyaba kuhamba njani
isikhathi esiningi njengoba ngithile ukuthi ama-ministers bale advantage kumbe ukuthi kungcono okwabo ukwenza ngoba bayayenelisa ukuthi nxa enika i-ministerial statement elokuzeni ephalamente akhulume lapha singakhangela kakhulu-ke sikhangela ama-members of parliament umuntu ongasomina umsebenzi wama-members of parliament yikuthi angangena ephalamente nxa kune-debate ekhona kufanele ukuthi laye asukume akhulume izifiso zabantu mayelana le-debate yona leyo eyabikhona ungaze ukhuluma okungekho izifiso zabantu ezingaqondananga le debate ekhona bayakuhlalisa phansi abakuvumela ukuthi ukhulume so isikhathi esiningi ama-parliamentarians amaningi azifica sele challenge ukuthi kuzafakwa i-debate mayinje i-order paper yeparliament ibuya ibhalwe ngesilungu yonke into ibhalwe ngesilungu umuntu wenkosi kafundanga lesikhiwa kasiko kasazi lanxa evunyelwe ukukhuluma ngesindebele okokuqala okuvele kubhaliwe ku-order paper kakuzwisisi so lanxa engadibhayitha nesindebele ngenxa yokuthi vele okwakuqala kazwisisanga ukuthi kuyini okufanele ukuthi akwenze nxa edibhayitha ngetopiki eyabe ifakile ahlabe ne-challenge kumntu wenkosi khonapho ngakusela nto angayenza sezitshayelwele uvalo okwakhe sepho ukuthi khona hhayi iphathini nephathini phela ngumuchairman webranchi kumbe mnephathini bamfakile ngoba ngithandwa nguprezidenti kumbe mnephathini bamfakile ngoba yimi engidilide abantwana abatshaya abanye nxa ungafuni ukulalela into ezinjalo nje ngumuntu osesiyahlala nje athi khonaphana ngoba nxa ususeparlamenti akufanani langale ngaphandle nxa ukhampeni ukuthi wenza santando kulabantu abakusapotayo iphathi yakho iyakusapota wena uthandwa ngupresidenti
mnumzana mkandla kuyini okumele bakwenza abantu
abantu kabenze i-recall umuntu onjenganaloyo amandla asebantwini bemdemonstrethele kakhulu ngoba kathesi ingozi esesiyikhangelane layo i-devolution umuntu onjenganaloyo ngento ye-devolution uyafike ezilalele khona ngale vele ukuthi vele yona i-devolution iqalela ngapha kuthiwani kazi lutho khonokho khulunywa ngoba kubhebhe ukuthi khona ngale kuyaba kumnyama vele umuntu yenaloyo abelokhu esafuna i-induction bem-oriente
konke khona lokuyana kunzima sivile ukuthi khona umuntu yena lo siphile laye esiqintini njengezakhamizi kumbe nyawo abantu abaku constituency kumbe kuma wazi umuntu yena lo semele ukhutshwa ngabantu engazakhutshwa yiparty.
Nomzana Bebe, kuyenzakala yini ukuthi abantu bamdemonstratele umuntu oyabe lilunga ledalela eParliament azasuke?
Kuvele umthetho ukhona ukuthi khona umuntu nxa abantu bengasamfune kakudinga ukuthi bademonstrate. Bayakwanisa abantu ukuthi benze lokho kuthiwa yi-petition, but I think nxa ngingaphambanisi kufanele kube yi-2/3 of the number eyamvotelayo abantu abakuvota sonke. So ngaleyo ndlela umuntu lwana uyakwanisa ukuthi bambize eParliament. Kodwa angiboni ukuthi kungasebenza khonokho as long as umuntu lwana engene ngamandla ukuthi kusapotwa ngupresident webandla lephathi yonaleyo, kusapotwa ngabakhulu bephathi yonaleyo, ngoba phela ukuthi lithole ama-signatures kuyazi ukuthi asapotwe yiphathi yonaleyo futhi.
Hello, okay, ngumnumzana Abednego Bebe owake waba ngummeli wenkayi North edalela eParliament ubexoxa endawonye lomnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende uselungiselela ukuthi ingozi yebhasi ebulele abantu abangamachumi amane lesithupha i-47 yalimaza abangamachumi ayisithupha lanye i-61 izolo eRusape inikwe isimo se-national disaster ukwenzela ukuthi abalimeleyo kanye lemuli zabatshonileyo bethole usizo oluvela kuhulumende. Umongameli Mnangagwa uphinde wasola abachayeli abangabachayeli abangachayeli ngonanzelelo labangalungisi izimoto zabo esithi bafuna ukuphuphula inzuzo yabo kuphela. Ngalokho uthi kufanele bajeziswe. Amapolisa lamhlanje athi ingozi le ibangelwe ikuchayana kwamabhasi womabili emhlubulweni hathi ukungqikilana kwawo njengalokho bekuphuma kweminye imbiko. Amapolisa aphinde akhuthaza abantu ukuthi beze eRusape General Hospital ukuyadingisisa kumbe balezihlobo ezitshonileyo kumbe ezilimeleyo kulingozi. Isikhathi savume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Iningi labantu abakade besemhlanganweni wakobulawayo ukuhlaziya ibhajethi bathi iZimbabwe ingangcono iyekele ukusebenzisa ibond note. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende uselungiselela ukuthi ingozi yebhasi ebulele abantu abangamachumi amane lesithupha i-47 iyenziwe ibe i-national disaster. selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama ngoChris Gandia sidibaneni njalo ngo 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.